Basodokotela basasiphendule ukuthi ababuyanga emsebenzini okwamalanga adlula 14 njalo ukuthi bakhala imisebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani, izibhedlela akulamaphilisi, akulampahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa imikhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo ye-labor code yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le-health services board, le-ministry. So thina besesicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela. I-health services board yasiqalisa ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini ezakwenza kusukusela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu. But odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngabe besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla okumele zisetshenziswe ukuncediswa ama-patients njalo kababhadalwa. So kuyafanana ukuya esibhedlela lokungayi esibhedlela ngalesi sikhathi. Kumele ukuthi beqale belungise izinto lezi, ngalezi izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqasha amadokotela avela esikolo, akuthele badinga ngakhonokho.
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba okokuqala abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu. Bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulayo, izigulane bebodwa, akuncedi. Abantu abasoze bebanje ngendlela abakumele bebanje ngayo. Njalo odokotela wona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze kuncede lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadala okukwanileyo. Izinto ezinjalo.
Pho-ke lizenzani baba Pepe?
Thina siyazihlelela ezindlini zethu, simelele laba abalamandla ukuthi bengenele, bencedise abantu, bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalo ku-August. Ama-responses esiwatholayo vele ancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela maphilisi, kungela mpahla ezisinto esingasincedisa singabanjwa imikhuhlane.